isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 yesonto ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje.
So ngase ngicanga ukuthi mhlawumbe singayekela imoto lezilapha zizachiswa bayagcina bezichiza ngoba vele sebezichaya bayagcina bezichiza. So bese nzama ukuthi ngibaleke ke le moto yami. Kwasekuthi udriver ke kamama uMakhube la wazama ukuthi izinto efana naye kena ube lomnyama ngoba bacine bemtshane litshe esiphaqeni lapha ngikhuluma kunje nje usesibhedlela sikhuluma.
Uqhamuke udlakela emahofisini ebandla le-MDCT kobulawayo phakathi kwabasakhulayo baleli bandla kwalimala amanye amalunga.
Sasiyakwazi ukuthi uchamisa njebejiyelwe ngubaba uthwangirayi uzasaphisa uchamisa siyakwazi ukuthi uzasenzela kakahle abantwana abancane basuthe la mandla basuthe lama-ideas amasha uyakhona ukuthi akhwalise ukuthi afuna izimbabwe leyi abathi bathole ukudla abathi bathole into yonke abayifunayo.
Inkokheli yomanyano wamabandla aphikisayo MDC Alliance ibe lomhlangano omkhulu eChinoyi lamuhla. Sizakuzwa isiphathelane lamasiko abatsha kanye lezokholo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Uqhamuke udlakela emahofisini ebandla le-MDCT kobulawayo kwalimala amalunga aleli bandla agoqela unkosazana Thokozani Khuphe labanye kwathi amafasitela emota yakhe lawo abulawa. U-Anastasia Ndlovu sipha lolu daba ngokugcweleyo.
Abantu abadlula abahlanu abagoqela umtshayeli kankosazana Thokozani Khuphe, umnumzana Witness Dube, balimele namhlanje bathwalelwa ekilinika yeGarden House kobulawayo ukuya kwelatshwa. Asizweni uMabhalane jikelele webandla le-MDCT, umnumzana Abednego Bebe elandisa okwenzakeleyo namhlanje emahofisini ebandla lakhe.
Okwenzakeleyo namhlanje sibe silomhlangano njengoba lisazi ukuthi bekule nkulumo ekade zikhona ebandleni kungani kulokungazwani. Kusukela abaningi liyakwazi kusukela emsindweni owenzakala eBuera singcwaba ubaba uThwangirayi. So sithe sibuya lapha ke abantu bethu abama structures aphansi bekuthi abala makomiti la aphansi basebenzisa hayi bantu kanti izinto zenzakala njani ephathini singakwazi ake lisitshele lathi kwenzela sibe kwazi okwenzakalayo. So sibabizile ukuthi sizekhuluma ngaleyo ngaleyo nto abayicomplaina ngayo ukuthi hayi abakatshelwa lutho bona bafuna ukuthi bezwe ukuthi kuyini okwenzakalayo. So sithe sesiqalisile umhlangano sesiphakathi saqalisa ukuzwa amatshe esejikwa ngobuningi amayouth akade phakathi azama ukuthi ayaphuma bekungasaphumeki phansi. So validate sokuthi bavikele inkokheli kade ziphakathi basebethatha ke amatshe bezama ukuthi babajikele bephandle ukuthi basuke ke lapha bahambe bantu bevele bengasukanga ngithe mphuma lapha bese ngisesabela ukuthi imoto yami vele sichayiwe ngoba imoto kade ziphandle lapha bekungeyami kungeka mama uMakhuphe kungeka Chief Ndlovu ekade ziphandle la vele bese sichayiwe. So ngase ngicanga ukuthi mhlawumbe singayekela imoto lezilapha zizachiswa bayagcina bezichiza ngoba vele sebezichaya bayagcina bezichiza. So bese nzama ukuthi ngibaleke ke le moto yami. Kwasekuthi udriver ke kamama uMakhuphe la wazama ukuthi izinto efana naye kena ube lomnyama ngoba bacine bemtshane litshe esiphaqeni lapha ngikhuluma kunje nje usesibhedlela.
Kusenjalo iningi labantu eligoqela umkhokheli wemthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo selisole ubudlwangudlwangu obenzakala kuleli bandla.
Okwenzakala ku-MDCT akusimangalisi thina abanye abakholelwa ukuthi abantu beMashonaland labantu beMathebeleland abasoze bafa bavumelana ngoba lokhu sikubona kuyimpinda njalo yalokhu kwenzakala ngo-2005 lapho uWelshman Ncube laboMorgan Tsvangirai besehlukana eHarvest House eHarare lapho kwaba lokulwisana khona okukhulu uThokozani Khuphe esekela uMorgan Tsvangirai esithi uqondile owolishimeni babi kathe sokuguqukile uThokozani Khuphe senguye omubi owolishimeni Ncube labo Chamisa sebesekelana so lokhu sithina abantu bakithi abavuleke amehlo
asizweni umnumzana Efi Ncube olwela amalungelo oluntu esola udlakela olwenzakale kobulawayo lamhlanje
ikakhulu endaweni yona leya kithi lapho abantu babulawa khona igugura wonde iMDC iziphethe kabi iyehluleka ngendlela eyisimangaliso kulokho akulandela isekelo sombuso kuhlonitshwe umthetho
isikhulumeli sezapho umnumzana iPitule Maphosa usole lesi senzo ethi abantu abahlukane lodlakela
sikhala sikhuluma sithi iMDC ayithiyananga lezano PF nangu Chamisa seqhubeka layo siyabhambili
okhangasela ukuba lilunga ledale lephalamende ebulilima umnumzana Thamani Ncube uchaze ukuba osokusenzakala kubandla leMDC uyadanisa
MDC ivele ilembali yodlakela
iStudio 7 ayenelisanga ukukhuluma lezinye iziphathamandla zaleli bandla ukuze kucace imbangela yalolu dlakela ngoba iningi lisemhlanganweni weMDC Alliance eChinoyi abanye bebengaphenduli incingo zabo ngimena iStudio 7 yobulawayo ngimo Anastasia Ndlovu
Ukusenjalo inkokheli yomanyano wamabandla aphikisayo oyeMDC Alliance ithi ingangena embusweni izaqinisa uhlelo lokuzivusa kwezabelo iDevolution njalo ilwisane lenkohlakalo uMavis Kamause thulela lolu daba eseChinoyi lapho inkokheli le ebilomhlangano khona
Abalandeli bamabandla ayisikhombisa akumanyano weMDC Alliance baphume ngobunengi babo ukuza emhlanganweni owaqala kweyokukhankasela ukhetho oluzayo owenzelwe endaweni yeGazemba Open Space eChinoyi. Lanxa izulu belisina, abantu kanye lenkokheli yalumanyano egoqela umholi wayo uMnumzana Nelson Chamisa abazange balibalekele izulu kodwa baqhubeka umhlangano waze wafika emaphethelweni. UMnumzana Chamisa utshele inkulungwane zabantu kulumhlangano ukuthi uzobuqeda ukugwelegwele lapho esengumongameli. Abanye abakade bekulomhlangano uNkosikazi Dorcas Sibanda, umgcini sihlalo wesigaba sakobulawayo kubandla leMDC njalo emela iBulawayo Central edale lephalamende.
Lokho vele kusobala lokho leyo into esegcekeni le. Umnangagwa lezana uPF isinto eyiwada kwehlukananga. Abantu bathi bafuna inguquko, bafuna they want a regime change. Bafuna into entsha okusasayo. Abaningi sebegugela edubeni, sesikhule sasaguga sokho sigubeka. Sesikhule ukutsho okungasibatisa. Lathi sibe ngcono siyakwazi ukuthi uChamisa njengoba etshiyelwe ngoba kuthwangirayi uzasaphisa uChamisa.
Omunye wabanikeze umbono wakhe ngumnumzana uSkalosi Sibanda osakhulayo othi uthembele kumnumzana Chamisa
sivumelele umana njengabasha ukuthi cultivate ezelizwe ezombangazwe sithola abasha kuze bephambili yikho sivumelane kubana ke sizasupporta ke umnumzana advocate Nelson Chamisa kunkekelo lezi ezibuya esizayo ezika 2018 lapho esivumelene khona kubana ke kuqakathekile kubana ke sibe labatha not only kupolitiki ngoba leyo shata uzabona sigqoke abafundisi engelila ngafuza sigqoke sibona abantu bebusiness lapho esipromota khona abatsha kuze bethathe ke izikhundla eziphezulu phezulu njalo siqinisile ukuthi ke kuqakathekile ukuthi ama-youth abatsha bethathe isikhundla sokukhokhela lelizwe kwenzakala ke eFrance kwenzakala ke emazweni ashiyeneyo njalo sifuna ukubona lapha ukuthi abatsha ngenxa yokuthi elekusasa elibulawayo ngelethu abatsha so kuqakathekile ukubana ke siparticipate siya-encourage sinjalo sithi abatsha kabathathe isikhundla sokukhokhela emabandleni kumabhizimusi nakundawondaweni ezishiyeneyo
kube nzima ukuba uChamisa asuke kule ndawo abalandeli ikakhulukazi abasakhulayo bemhaya ngengoma ezehlukeneyo ngendlela yokutshengisa usekelo lwabo ngibele iStudio 7 ngiseChinoyi ngingumavis gama
Isiphathamandla sebandla lezanu PF umnumzana Ambrose Mutiniri uthi usechiyeleli bandla ngoba ibutho lesizwe lakhupha owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe ngokungekho emthethweni
kukanti amalunga ebutho yiwo aseziphethe kungatsha zonke zikahulumende. Ukuze sihlaziye lolu daba siqale ngokubuza umnumzana Max Mkandla owalawa kumpi yenkululeko ekubutho leZipra ukuthi kungaba liqiniso na ukuthi iningi kubandla leZANU-PF licabanga njengomnumzana Mutiniri.
Yayi kungaba liqiniso ngoba yona kwayizanu kayilabantu okuthiwa khona ngabephathi. Abantu bezanu badinga umuntu olepower obeyabe bethola ukuthi khona kule power kule ndlela zabo zokuthi basekelwe empini zabo. Kathesi laba abatsho njalo ngabantu abaswele ama-positions kuyona le i-dispensation yona le be-restructure ama-structures awo as you can tell ukuthi urugeje ngiyo sengikhomisayo wakhona wezanu. Kuthi kuthiwa kukhulunywa ngalo Grace lokuthi akabe nephozini ethile bonke ama-province ekubathi kubani lesi kunamaye. Umnankagu uthi esengenile laphana bonke bathi abantu khona laphana baye kumnankagu. Kuyatshengisela ukuthi vele kakula bantu abakhona laphana abasekela iphathi basekela ipower yomuntu oyabe sekhona khona lapho ukuthi khona nabe bezizwa amantshontsho.
Ubona kusenzakalani ngemva kokuthiya umsebenzi kwamnumzana Mutiniri lapha?
Umtiniri is a trained, defined personnel owacommanda iZipra and trained under Zipra. He knows ama-principles eZipra. He knows ama-principles ephathi ukuthi ayizapha. So nxa ephumile kuzanu waphuma ku-government, automatically he has the right ukuthi khona form okwakhe kumbe engene kwamanye amabandla wona lawo akhona i-right yona leyo. But ngesikhathi esisikhangele leso sokuthi khona siya kuma-election lawana angaba khona kumbe yekeli kuba khona lawo ma-election ngama-events ayenzakala phakathi kwelizwe leli. It will depend. Kwesinye isikhathi uzaqala eqoqoda khona lapha lapha avela khona athrema khona wamunya khona kuzapha the after that uzathatha olunye uhlangothi.
Lo umnumzana Max Mkandla owalwa kumpi yenkululeko ekuvuyo leZipra sixoxelaye ekobulawayo.
Okay.
Nikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-half past 6 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimxoxo ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930-6065-15460 laku-13860 kHz.
Okwamanje sengilitshiya ezandleni zikaMikhove weStudio 7 esethulela eziphathelane labasakhulayo.
Kudibana kuhlelo lwabasakhulayo nguMikhove. Ngithokoza umuhle njengalokho ngilithembise ngeviki edlule. Kuleviki siqhubekela phambili sixoxa lomnumzana Nhlanhla Moyo ongusakhulayo okhangelele ukungena kukhetho kulumnyaka encintisa esigabeni seBulawayo Central. Right Moyo, ngeviki edlule sishiya ingxoxo yethu usitshela umbono wakho mayelana labontanga abangena kukhetho kulumnyaka njalo ukuthi kuyini okwenza ukuthi lingene kukhetho kulumnyaka ngobuningi benu. Masiqhubekele phambili mnumzana. Ushilo wathi njengoba ilizwe lethu ligcwele ngabantu abatsha, wena ubona ngani kuqhakathekile kakhulu ukuthi ilizwe lethu likhokhelwe ngabantu abatsha. So mnumzana, yini umbono wakho mayelana ngohulumende okhona manje, uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa?
Yabona, ngihle ngiqalise ngingakafiki khona phezulu ekhanda. Ngithi khangela ukuthi uminister of youth okhona khathesi unganani. 68 years. Ngumuntu engithi sithi nguminister of youth low, kodwa angikaze ngimbone mina ngithi kuFacebook, angikaze ngimbone kuTwitter. Kodwa iqiniso elikhona ungakhangela even ama-statistics athi ukuthi abantu abatsha sithola platform zona lawo ungabanga ubizo okuyimhlangano lokhu okuncane ncane. Yebo, usabongabuye ababili abathathu, kodwa sitholakala thina kuma-platform zona lawo. Manje nxa sithi umuntu umele ama-youth kodwa engazwisisi ukuthi ama-youth atholakala njani, lo ama-issues ethu uzawathatha awamise njani.
Kodwa Moyo, wothi ngibamba umlomo kancane. Yebo, umphathi ntambo obona ngendaba zabasakhulayo usedlulile iminyaka yokuthi abantu bambize besithi ngumuntu ongisakhulayo. Nxa ususithi uhulumende law is not catered for abontanga, ungathini ngomongameli yena osetholakala khona?
Leyo yiyo esithi sina iloku zenini ngama optics, ukumanage ama optics ngoba sengabe ekhona ebulenjini enika ama updates njalo ukuthi iqinize ukuthi sesingathi team enika ama updates ona lawo, but what are the outcomes of what young people of what the people are posting on that evolution in Bonalo? Because aba kulama issues amaningi abantu abakhuluma ngawo ukuthi Mr. President kunje, Mr. President kunje, kodwa asikazi sithole a comprehensive response. So I don't think so far there is no fruit that we have seen from there, because there is no feedback elengqondo esithola from konapha.
Njengoba ungomunye wabontanga ongena kukhetho lolu ezimele yedwa, ubona ngani kuzaba nzima na ukuncintisa kukhetho lolu?
Iqiniso yikuthi kusazoba nzima, kodwa the fact that it's going to be difficult doesn't mean that we have to stop. Ngithi ngixoxe ngehistory, abantu abatsha took it upon themselves in the pre-independence era, abangena egangeni bayakulwa belwela ukuthi sithole independence. Yebo, sebekhulile sebemoshile izinto. I think it's high time we have an economic war that we now need to fight, and as a generation we need to stand up.
Hayi, sikuzwile ke moyo, wonke umuntu olaso isifiso sokuthola ulwazi mayelana ngecampaign yakho noma nje ofuna ukudonate imali, kumele bayephi ukuze bathole ithuba lokuxoxisana lawo?
Mina ke ngingumuntu ovulekileyo, ku-Facebook ngitholakala ku-page okuthiwa nguNhlanhla Moyo, ku-Twitter @MoyoNhlanhla8, njalo ngivulekile ku-WhatsApp, inombolo zami ngu-0783962844. Njalo angimeli abantu abasha kuphela, labantu abadala ngoba they are also stakeholders in the community as well.
Mnumzana Moyo, isikhathi sesiphelile, ngilethemba lokuthi abalaleli bethu bakuzwile kahle, bekuhle kuba lawo kuhlelo mnumzana.
Ngiyabonga ntuna.
Balaleli, lapha bengixoxa lo mnumzana Nhlanhla Moyo oke waba ngumongameli ongisakhula ngesikhiwa sithi junior president welizwe lethu, laye ungomunye okhangelele ukungena kukhetho kulumnyaka encintisa esigabeni seBulawayo Central. Mthwakazi omuhle, masidibane ngeviki ezayo. Oliver Lisayo ngumike obe bilale.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe yelisiza siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Yesizwe uGibbs Dube weStudio 7 esethulela iziphathelane lamasiko.
Kangelo kokobe tinamasiko babe tethela mazwi sibegcina masiko wethu.
Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke sikhuluma ngokuthi kambe kulezitho yini ezesilwane ezisetshenziswa ngabantu nsuku zonke. Ngilomnumzana Lothi Tziziba, inyanga ehlala koBulawayo, njalo loStars Thebe Mathe, yena oyingcwethi kwezamasiko esintu. Baba Tziziba, umsebenzi wesilwane lapha kungabe kuyini? Akusitshele ngamafutshane.
Engikwaziyo kakhulu ngoba mina ngingumuntu omeqinisweni kuphela, angifuni ukuthi kusasa ngishiyele abantu abambuzima. Engikwaziyo thilike engaphumputhiwe, amaphutha esilwane sithumisela ngawo inkomo ukuthi nayizini zinabiza kuduma. Ziyaqikizeka kodwa bengedlula awusoze wazibona zadaka, njalo kazingenwayo imikhuhlane isiza. Bo ngalaso thina silisebenzisa ebantwaneni lamathwasa njengayizolo, hhayi alamhla la angalijwayo. Thina sathi lijwa wabebhema ugengezi ngoJuni, khonaphana xa ugengisepheso siya kujulayi ubhemuseqa usiye empumalanga entshonalanga eningizimu enyakatho. Kusenzela ukuthi nxa abantu bezabuya bekhathani ngake, kudala ubezwile ngomoya, befika ungena phezu kwendala awuyiphumputhi.
Mathebe nantuda.
Eyakhuluma ubabamkhulu, yikho kanye akuqambayo okwenziwa esikutholakala esilwaneni. Kanti-ke njalo amafuthaso ancedise ebantwaneni lapha xa kulungisa izihlahla zabantwana yesethesi inkani. Kodwa-ke hale migayiga isikho ukuthi ndingaphongubona amafutha sesiyathatha amafutha emkambo suvuke uthungisele umntwana, uyavuke ngokunye ongaza kukubone lokhu wazalwayo. Ayathathwa kabe sethi nxa ethethe abe sesenza imiga yawo ukuze xa esengena ezihlahleni zomntwana achiye umntwana laye eseleli sokuhamba lapho ufuna ukuya la ekhona angazakhathazini.
Imbuye kuye baba siziba amafutha njalo sizokuthwa ke wanganikwa inyanga obeziwagcoba. Ucinisa sathwa ngabantu njalo lebhonga lidinga njani ibhonga phela anti umsindo.
Singapha egwanda esitelimuzi. Ibhonga idlona sizibone nje sizibone emaphaphi lalapho ezigcine khona. Bona abanye abantu yibo ekuthiya sizuze kubo. Ngoba into eziziyana kazibona konakali mkhula wami ngilihlo lentwala.
Uyafika ubacela uzitshintshele ibhonga.
Uyafika ukhulumisane labo. I-approach yakho yiye kwenza ukuthi bakwemukele. Ngoba ezinye zezinto ezivele emthethweni azifuneki ukuthi zibonakale kakuthi sithethe ngaphi uphithi uzisithile. Amele uyabona abanye bayawafaka ekuthini isithuli. Esokuthi wesakhe ngabantu. Manje kambe ngangaye sebeke saka kuya ngokuhlanganisa kwabo. Thina sibona thina esathwasa kudala sikwazi ukuthi umuntu ugeza ngezihlahla zokuthi athandwe ngabantu angabi nalinye ilutho elingani lethusa abantu bakubone bakwazi bakuhloniphe.
Mbuya kuye Mathebe sikhuluma ngebhonga lapha litholakala njani esilwaneni ukuthi kusetshenziswe?
Isilwane vela sifila nalo ibhonga siyalikhafula. Yati ha silikho.
Kwesuligola njani phela?
Asincithi kulokho ukuthi ligola njani. Lami njayela ukulithukuthi ukusithukulithola ibhonga seli vele lingaphandle. Angaze ngihlangane lakho ukuhlukana kwebhonga lomzimba wesilwane.
Hayi walamhlazi malapha kuhlelo lomasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Ngithatha leli lithuba ukuthi ngibonge umnumzana lo Siziba inyanga elodumo ehlala kobulawayo njalo lo nkosazana Stars Thebe Mathe ingcwethi kwezamasiko esintu. Asihlanganeni singabaphilileyo ngeviki ezayo. Oliver Lisemoyeni ngenjabulo ngumthembo Sithemba uGibbs Dube lilani.
Kangela ubaba mkhulu babe lobo logogo kangela ezinye ezizi.
Siyabonga Gibbs kwesizwe eziphathelane lokholo silontungamile inkomo weStudio 7.
Sokuyisikhathi sohlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi uSenisibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga kakhulu lami ngiyamukela abalaleli bethu namhlanje ntambama.
Usiphatheleni namhlanje?
Benkangele indaba yobukhokheli uFirst Samuel incwadi yabhala kuSamuel chapter ka-16 iverse ka-1. Indaba ejayelekileyo kakhulu ikhuluma ngoDavida uNkulunkulu eqalisa indlela yokumgcoba ukuba abe yinkosi. Sibona okokuqala laphana kuSamuel chapter ka-16 verse ka-1. Inkosi ikhuluma noSamuel umprofeti ithi yena uzoqhubekela ngesikhathi esiningi kangakanani ulokhu kukhalela uSawulu, awunanzeleli ukuthi sengamlahla ukuba abe yinkosi ka-Israyeli. Gcwalisa-ke uphondo lwakho uhambe uye ngamafutha uhambe uyegcoba endlini kaJese inkosi esengiyilungisile phakathi kwabantu abakhe. Into eqakathekileyo kumele siyinanzelele yikuba inkosi ivela kuNkulunkulu. UNkulunkulu nguye okhetha umuntu ukuthi abe yinkosi. UNkulunkulu nguye oyenza ukuthi umuntu akwanise ukubusa ilizwe ngenxa yokuthi uyabe emkhethile wambeka ukuba abe yinkosi esigabeni esithize. Kwakulesikhathi uNkulunkulu ayegcobe uSawulu, ngesikhathi lesi uSawulu wayekwanisa ukuba yinkosi enze izinto uNkulunkulu ayefuna ukuthi azenze. Kodwa kwafika isikhathi sokuthi isikhathi sikaSawulu sasesiphelile, kwase kumele kuvuke inkosi entsha. Yikho sibona lapho uNkulunkulu ekhuluma lomprofethi uSamuel ukuthi kahambe ayedinga inkosi entsha eleyo nkosi yaba nguDavida. Singaqhubekela phambili sizananzelele ukuthi ubaba kaDavida wayengananzelele ukuthi uDavida nguyinkosi. Wakhetha abafowabo wabaletha bonke kuSamuyeli ukwenzela uSamuyeli abagcobe. Kodwa uSamuyeli wayala wathi hayi, kibo bonke laba abane baleziqwaga abanye kahle nxa ubakhanyele abane bakhanya bebadala kodwa akula nkosi phakathi kwabo. Waze kwathiwa kuyedinwa emadlelweni okwakulezimfu khona, yikho abafumana khona uDavid Malusi ezikhangelela izimfu nje, kodwa uNkulunkulu wayesemthethile. Ngakho-ke ngesikhathi esiningi umuntu okumele abe yinkosi lesi sikhathi singamkhangelela phansi, engakhangelelwa ngabantu phansi, engabe engananzeleleki ukuba nguye okumele athathe leso sikhundla, kodwa uNkulunkulu uyabe semkhethile. Ngathi ugcobo lukaNkulunkulu luyakhomba yena lowo muntu. Okwesithathu okumele sikunanzeleleke ukuthi uDavida wafumana uNkulunkulu evele esenza olunye lutho. Akho namhlanje sifuna ukukhuthaza abalaleli bethu, siyakwazi ukuthi abaningi balethuba lokuba zinkokheli endaweni ezehlukeneyo, ngabe kusemsebenzini yabo, kumbe kuba yinkokheli yelizwe, ngabe kumbe kuba yinkokheli yesigaba sakho. Kuyadingakala ukuthi ube nalesi simeke, njalo uvumele ukuba nguwe okhethwe uNkulunkulu ukuze wenze le into ofuna ukuthi uyenze.
Kuyiphethe mfundisi.
Siyathandaza igama likaJesu, babasize. Sithandazele abakhokheli bonke abakhona abalaleleyo ukuba uNkulunkulu basize labo bagcobileyo ukuba bengene ezikhundleni. Siyathandaza ukuba umoya ongcwele uzokubasiza. Njalo sithandazele abalaleli bethu abangezwa kuhle emzimbeni, abakhathazekileyo ukuba uNkulunkulu basilise, ubaxhobe imizimba ngegama likaJesu. Amen.
Amen mfundisi. Sibe sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo.
Siwaye kakhulu mkhola inkokhela dezilalele zizasizakala.
Kulolobe kuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Silomfundisi usenisibanda. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.
Siyabonga Ntungameli.
Namhlanje yakuthumoya uthandaza Nkosi yami,
ngiyacela
ngiyacela mani kanye nawe Nkosi,
kanye nawe,
kanye
nawe Nkosi,
kanye nawe Nkosi,
mangihambe
mangihambe misayo,
kanye nawe Nkosi,
kanye nawe Nkosi,
angifune
angifune yami lindando ya
manihambe
manihambe mina
kanye nawe
kanye nawe Nkosi
kanye nawe
kanye nawe
kanye nawe Nkosi
kanye nawe Nkosi
manihambe
manihambe mina
kanye nawe Nkosi
kanye nawe Nkosi Anifisi yoni mfuyo Nizagimu Nkosi
Nitalile
Nitalile hela kunu Kaugini Nkosi
Anifisi
Anifisi yoni mfuyo Nizagimu Nkosi
Nitalile
Nitalile hela kunu Kaugini Nkosi
kanye nawe.
Umculo we-Man of Influence esithi kanye nawe singakuligqibi uhlelo lanamhlanje. Ke sikhangele ebezikhokhela. Kuqhamuka uDlakela emahofisini ye-MDCT kobulawayo, njalo amanye amalunga leli bandla alimele asiwa esibhedlela. Ibandla le-MDCT Alliance omanyano lo ubulomhlangano eChinoyi lapho eqonqosele khona ukuthi izakhankasela kakhulu uhlelo lwe-devolution. silugqibala lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.